ngiphathe kahle ngendlela elenhlonipho njalo lesizotha. Bebekhona abantu abasuka endaweni ezithiyeneyo, abelubhane abasuka koBulawayo, abasuka eSozeli nabamele ingadi ezithiyeneyo. Kuqhutshwe kuhle kakhulu, abantu bebambisene, sebenza ngokosiko langokuhlonipha okukhulu kazi kakhulu.
Lina njengabantu belubhane lingathi lilahlekelwe kanganani ngokutshona kwakhe?
Kuthe kuzwakala ukuthi ubaba uKhonti Mhlanga usedlule emhlabeni, iningi labantu belubhane lihle latho ukuthi iqhawe silahlekelwe, iqhawe athele lubhane kuphela, athele emathebelelendi kuphela, athele eZimbabwe njalo kuphela, kodwa lomhlaba nje jikelele. So abantu bahle bamnika lobo buqhawe. Kuthe kuzwakala ukuthi hathi uhulumende kamphanga lutho nje ngaphandle kokumncedisa ngendleko zokumbeka. Abantu akubamangalisanga lokho ngokubana ube ngumuntu obengatshayi nja efihla umphini kulokhu akucabangayo lalokhu akunakanayo lalokhu akusolayo. Ubesola izinto ezimbi ubaba uMhlanga ezenziwa nguhulumende, ezenziwa nangubani ongabe ekhokhela kuzigaba ezithize. So bekungakusimangalisanga ukuthi kazange wathiwa lobo buqhawe. Thina njengesizwe semathebelelendi kakhulu engizasikhulumela, silahlekelwe kakhulu ngumthapho wolwazi, salahlekelwa kakhulu ngumthapho wamasiko, salahlekelwa kakhulu ngumuntu obecebisa kweze ngqubekela phambili ezigabeni. Ilubhane ilahlekelwe umkhokheli olesizotha, umkhokheli obeyifake esiqongweni esithize zwekazi de Afrika, eZimbabwe, kuzwele eZimbabwe jahle.